Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusene mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ukudilika komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU-PF isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha ezifuna inqotshe kulolu khetho. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela obedonsa iminyaka engamashumi amabili ejele ngemva kokutholakala elicala lokudlwengula ukhululwe yi-High Court ngemali yesibambiso i-bail. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho ngesikhathi amabandla aphikisayo esola kakhulu ibandla leZANU-PF. Phezu kokubhidlika komnotho, kodwa abeZANU-PF bona besithi umnotho udilizwa izitha ezifuna umongameli Emmerson Mnangagwa enqotshe kulolu khetho. Intengo yezinto zonke ikhwela phose nsuku zonke ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Izolo isinkwa sikhuphuke saya kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwe dollars. Ngemali yaseMelika sibikwa sesibiza amadola amabili i-$2 kwezinye indawo. Izinto ezimqoka empilweni ezifana lethukela kanye lempuphu lazo zikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Amabandla aphikisayo athi konke lokhu ngomthelela wokwehluleka kweZANU-PF. Ngakho, athi uZulu kumele evote ngobunengi mhlaka 23 Ncwabakazi kukhitshwe uMnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Kodwa abeZANU-PF bathi intengo ikhwezwa mahlayana ngabosomabhizimusi abafuna inqotshe kulolu khetho. Sixoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Thina inhlanganiso yethu eZANU-PF inhlanganiso evele iqoqekile. Ngiyathemba liyakhumbula ukubana thina sayiqeda kudala ngendaba zama-primary esawenza ngo-March khonale, which means sokusike u-April kanti May siqedile sesiku-June. Vele umthina wethu usuvele usufakiwe amafutha usumelele nje ukuduma uhamba. So thina njengeZANU-PF hayi asimanga, into yonke ihlelekile, konke uhamba kuhle.
Kodwa siyabona lapha babachuma ukuthi hayi umnotho kawumanga kuhle, intengo zikhwela mihla lamalanga. Liza kuchasisa ebantwini lithini lokho, kumbe likuchasisa lithini nxa likhankasa?
Well, into le handi yakhulu yakhumbula uSenator Lwana we-America, yabona wayengu-Secretary of State for African Affairs, kumbe wayengumsekelo wangkhona sakhumbula. Kodwa ukhona uSenator wakho maye wathi khona ekhuluma kuSenate e-America wathi khona I hope you are going to be ready to stomach what you are going to do to Zimbabwe, what to make the economy of Zimbabwe scream. Okutsho ukuthi khona wayebatshela abantu abakhona ngale kusenate ukubana bazilungiselele ukubana bakhangele eceleni nxa sokusenziwa kumele kwenziwe ukuthi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bavele bakhuluma bathi bona bazameka sure, ngoba izipanela zangkhona yibo abaziphetheyo abalazi ukuthi umkhonomo wethu uzaba ngokunye, uscream to a point yokuthi abantu bazagcina bezonda bahlamukele uhulumende okhona kathesi, uhulumende obunjwe ibandla lethu elenzalo PF. So abantu siyabachaza babone sibakhumbuza njalo ukuthi into vele yakhulunywayo. Even umphathi webandla lethu TBC ukhona kuma videos ekhuluma, wazi wakhuluma ngeshona wayesithi uda sugar one, sugar doesn't, sugar one, sugar doesn't, kusuka pero kusuka esisho ngesintu ukuthi wona siyabopha, 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 sibopha konke into vele siyavala. Wagcina ekhuluma wathi kona teacher dira jeta, okusho ukuthi wona ngesintwini sizathela inhlabathi. Yino nxa usithi uyabona isithwala okuvuntu kuthela inhlabathi labana, asisadleki vele isithwala leso, ususilahle. So konke lokhu bakukhuluma ngaphambilini bekukhulumela into abakwazi ukuthi bazayenza nxa sokufika isikhathi sokhetho. Nango phela ukhetho solufikile, nango sokuqalisa ukubonakala amaretsi asepha kuwa ngendlela enyemangalisayo. Izinto aziqondakazi ukuhamba njani, intengo ziyakhwela ngoba bazama ukuthi benze khonokwana ababekutsho ukuthi hhayi nxa sesiyafika shaya intambo ngale, sizama make sure kona abantu bazazwa ubuhlungu kakhulu babe sebevota ngobuhlungu. So abantu bezimbabwe banabantu abazakubona khonoko njalo bazavota bekwazi ukuthi hhayi into yangabomo le, asiyonto yokuthi mbetawona siyehlulekile, kodwa siyehlulekisiwe ngomumo owenzakalayo.
Abe Triple C babachuma bathi lina kuzanu PF yini elithela inhlabathi ngoba liyehluleka ukubusa kuhle, lilama policies atshekileyo alimaza umnotho, kanti njalo lile corruption enengi inkohlakalo.
Yabona into ekhona ukuthi kodwa akula muntu onormal sibili ezigwanile ekhanda lapha ongathi kona kulo muntu ongabusa efaka izinto ezokuthi ukuthwela inhlabathi. Thina yithi phela esisembusweni esikupower, why would you want to govern ourselves out of power? Siyabe sibukwenzelani into ezasikhipha embusweni. So into zonke sizama ukuthi sizenze, sizenza sizama ukuthi kona impilo zabantu zibe ngcono, kodwa ngakhonoko phela ukuthi anti abona one even ku-civil service khonaphana silabanye abanye abantu khonaphana abakwanisa ukuthengwa bathengeka, abenza ngabomi izinto khonaphana bephambanisa. Silabanye futhi abantu nje abayizihwaba nje ababuya nje bezozihlontshela ngoba iZANU-PF is the mass party, asiyo party yangevalela umuntu. Sihlala sithi yisikhwama esikhwala umuntu wonke. Abanye bayangena kwabana bekungenela ukuthi bezotshontsha singananzeleli kwesi sikhathi. Kwesi sikhathi kathi sizawunanzelela sokuthulele lento ezinjalo. So babuya abantu ngendlela ezidiyeneyo ukuthi bezongena phakathi labana besenzi ukugaga ongayisiko. Labanye abakusivu service kwabana sibili.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU PF Central Committee. Sixoxe njalo lesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube, yena othi sesifikile isikhathi sokuthi iZANU PF ikhitshwe embusweni. Siqale ngokubuza uDube ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba kuhle na.
Kuhamba kuhle kubandla lethu leMDC edabeni lwabazosimela kundawana zonkana. Sikhuluma nje wona lomgqibelo ozayo yilo ilanga esikhangelele ukuthi sibe sesiloluhlu olugcweleyo olwabantu abazasimela kundawana zonkana zelizwe. Kobulawayo kuyabe sokufilwa amafomu esehanjiswa khona le ezek melele ukuthi abhadalwe ngelanga le-nomination court ngezinye izindawo lapho abazabe behambisa khona amaphepha. Esukhangelileyo ukuthi amalunga azasimela abe ehambisa amaphepha khona le siyahlalela ekhona ngalezeki, ukwenzela ukuthi nomination court nxa sihlala kube kuyabhadala nje imali amaphepha esahlolwa kudala. Sizama ukuthi sikwenze masinyane ukwenzela ukuthi sibone mhlawumbe lapho kungaba lezikhexe khona kusenziwa imali phela yona le eningi kakhulu. Imali engange $1,000 imali enzima ukuthi abanye abantu bayithole, bazabe befuna usizo ephathini, bazabe befuna ukuncediswa lapha nalaphaya. So sizama ukuthi sikwenze masinya ukwenzela ukuthi sibone umuntu okungadinga kakhulu uncedo kungaphi.
Kuyiwa kukhetho nje siyabona ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kwezenotho lapho intengo zikhuphuka mihla lamalanga. Ungathini ngalokho?
Kuyatshengisela nje ukuthi ibandla leZANU PF selehlulekile ukubusa ngoba nxa beza kwehlile ukuthi bakuvimbe lokho sisiya ekhethweni ukwenzela ukuthi mhlawumbe njengohulumende okhona bagaye usekelo ngesikhathi sokuya ekhethweni. Kuyatshengisela nje ukuthi akulanto abayenzayo ngezomkhonomi weZimbabwe. Umkhonomi weZimbabwe uko usemahlangeni ukwankomo izalusile lo hulumende wezanu uyehluleka nje akulanto azaphinda ayikwanise futhi sokukiba abantwana beZimbabwe ukuthi nxa besiyavota bavotelani, bavotela ukuhlala kuhle kumbe bavotela ukuqhubeka bedubeka, bavotela imisebenzi kumbe bavotela ukuqhubeka bengasebenzi, bavotela ukudla kumbe bavotela indlala. Kusobala nje ukuthi hatshi ibandla le ezanu PF libandla elingelamtshayeli okwaziyo ukutshayela ilizwe ngokuqotho.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC. Indodana yoake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhululwe inkantolo yeHigh Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibail enkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe $200,000. Usiqoqoqela ubedonsa isigwebo seminyaka engamashumi amabili 20 years. Asetheswe ngumantshi ngemva kokumfumana elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elishumi lambili 12 years. Amagqwetha kasiqoqoqela athi azakhweza amaphepha eHigh Court ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lweJudicial Service Commission solukhethe abahluleli beHigh Court abangamashumi amathathu lanhlanu 35 kanye labomantshi abangamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abazathetha amacala aphathelane lokhetho oluzayo kanye lodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kwalolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzahlangana labasekeli bezanu PF abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Umhlangano lo uza kwenzelwa eMucheke Stadium eMaswingo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salbonani, salbonani, salbonani bafowethu, salbonani bafowethu ngezindawo ngezindawo, linjani lonke leyaphila. Ya nyalelalela sonke isikhathi bafowethu, nyalelalela lonke leyakhelayo lapha ku-Studio 7. Nyalizwa liyakhuluma, kodwa into ekhona ukuthi zamani kubambana kakhulu lonke lenama opposite party, bambanani lonke, lochamisa bambanani lonke, mqondisi, ngikubamba ukuchayela ihlombe umqondo wakho lo oyenza lani lina kaTimbane lo Jiwenga. Aye nguye uthiwa uJingwenga kumambane lomunye lo waye MDC la zamuti lisondela ndibambane lizama ukulwisa impilo lili impewane lonke likhiphelele bandlela emadoda mana into azihlangani mani yekelani ukudonselana ukudonsa-donselana liyabona la mntu uthamisa ule masapoti amaningi so zabantu limgcwalise lapho limvotele ama-NP kube ngawakho akhathi amalokhuzeni amakhansili ibe ngawakho mqondisi abakho amakhansili abaningi belivotelani uchamisa mhlawumbe lingakwanisa ukunqoba lesi sithi elilwa lapho kuphela kuphela ngezibe le mpumelelo zamani impilo niyazi uma uvote afika lingethuli bogogo yikela ukuqhuqa phela bogogo lani uthiwa lisekuqhuqa sufuzela isayini licele lithi balincedise belisayinele balisayinele ongayisikho befaa uxawe indawo bogogo manene kancane ngokuqhuqa mani.
Hey, njani, kuStudio 7, hayi, into le yasekhaya le ukuthi abantu unkani. So, ukhetho lolu ukuthi uma lungaphatha lusiyafika, ungabona sibili kungaphumeleli. Kangcono sibili sijoyine umqondo kancube, ukuthi hayi sokugwanika ngeze sifake izibi ezinjengazo nezo zikamnangagwa okwenza amanyala lawo. Kumele kuphume, uma ukwehlula vele andla wangena ngokubhozwela kumele phume sibini siyambambisa uncube sibisi besokela inini sikhona
Studio 7, Studio 7, linjani, njani. Cela bakithi abantu bakithi labo basiza abantu ngamaweva, labo basiza abantu ngamaweva, bekele ukuba nenhliziyo ezimbi. Bekele ukuba nenhliziyo ezimbi. Badura, badura. Benzela abantu amaweva la ngemali eziphezulu kakhulu, ngemali eziphezulu kakhulu. Hayi besenza siwa abantu beZimbabwe. Yikho izinto zethu zingasihambeli kahle isikhathi esiningi. Umuntu ukucharge 650, ukucharge 450, ukucharge 500. Kanti uma wangaya emuntwini lawo ngaphandle, obuya kubo-DRC khona omunye obuya kwe-DRC. Ngathi ngiyakuya fika ngenzela le nto nge-150. Ngamangala kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani ngabantu basekhaya. Asekeleni ukuba le mhobholo bantu beZimbabwe, asekeleni ukuba le mhobholo yethu esizivalele izinto.
Siyabingelela siyabonga umsebenzi ongaka ntando uPaula kancane ngibonisa isikhulumeli sezana uPF okuthiwa nguBelief Gawule othi usupporta ibhili abayifake manje isupportwa ngabantu bezana ngoba baningi bayazi baqilivezela kanjani ama-opposition angabi khona kuparlamenti esenzekisala befaka imithetho yabo le abayifakayo mina iBelief mali ngakwazi ukuthi khona okwelikukhulumelayo likhulumela izizu zenu kodwa kuyeza lakini uthi libone usizi elilufake kubantu beZimbabwe ngoba laliyasutha ligijima ngeemoto zezano lithela upetroli wezano lihlala emaplazini ezano alikwazi indleko zokuthi iy'ngane zona ezelithi ziyahlupheka eZimbabwe likwenza umdlalo lingabantu bezano ngoba ngabo laliqiniso ungubaba uhlala eZimbabwe khona ngabe yalubona usizi lweZimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bangakanani abadliwa zingwenya bebaleke limbuso yenu nalowezano besiyadliwa zingwenya bezambi ukuza kwele South Africa befike lapha betshiswa ngamathaya libheyile lizano lisitaqhubeke kunjalo libusa bese libheka usize lalwenzayo lizano libulala abantu bemigezi emathebeleni lisithi why bengaboni ngasolinye lani seze lafika manje la kwe-MDC leli ayibhidliza ngabo Douglas Monzora la manje selifuna ukuqedelela ngomthetho lelo ufaka ukuthi umuntu ongaboni ngasolinye lani kumele vela limfuni liyachobodisa nje limenza intwana
Studio 7, Studio 7
la ihle ihlale phezu kodaba uyabona umthetho lo ofakiwe lo patriotic bill wathi lofaka umnanga kwale ZANU PF yakhe umthetho lo umthetho ozosilensa abantu izami ifuna ukuriga ama-election ingariga ama-election akula muntu ozaphawuleti kumbe yesizirojiwe lapha kumbe ehlaba umkhosi kwamanye amazwe wahlaba umkhosi kumbe wayenzani yakufaka ejele kumbe usiyayengwa so lo umthetho lo ngokuzosilensa abantu ukuthi ingaziroga akula muntu ozakhuluma ingaziyenzeni akula muntu ozakhuluma ihlale kuphelisa embusweni so umthetho lo madoda hayi kumele ukuthi sibili kuzanywe lo nyaka ukuthi ZANU PF ikhitshwe embusweni le mthetho yale ebolileyo le
Studio 7, Studio 7. Hayi, okwaseZimbabwe khona kunzima. Umkhulumende kaSmith wayengcono kakhulu kulalokho khona. Uyazi ukuthiwa sokusayina umthetho lokuthiwa yi-Patriotic Bill lo okuthiwa umthetho ongasafuna ukuthi ukhulume ngegama likaMnangagwa kumbe ukusole umkhulumende. Kanti vele umuntu uyenza izinto ezinhle ngokusolwa. Maybe ngifuna bengakusola abantu ibrosatifi yezinto ezirayiti lokhulume kuthiwa angasasolwa angasaphikiswa sokuyi-one party state bese bekhulume phela ukuthi masukuyi-one party state akusafunakala amanye amabandla akhankasayo kanti uzakhankasa njani ungakhulumi ukuthi uhulumende luyehluleki akusicala phe ukuthi umuntu uhulumende luyehluleki anti abantu bakhuluma into abayibonayo eyenzakalayo amadoda sibobe nesiqini la kuba sele nikhitshe embusweni elilwandla lingcolile lelilwandla lezanu PF leli
kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umhlaka 8 kunhlangula lelanga lokunanza eziphathelane lolwandle emhlabeni jikelele njalo lithuba lokunanzelela ukuthi ulwandle luyasithinta empilweni zethu. Ulwandle lulethela abantu ingxenye yomoya osetshenziswayo emhlabeni jikelele, njalo lusekela impilo emhlabeni kanye lezomnotho ngoba luyindlela yokuhambisa impahla labantu. Phose ingxenye yezinanakazana labantu emhlabeni bathembe ulwandle. Ulwandle lusiza yonke impilo emhlabeni, luletha impilo kuzigidi lezigidi zabantu. Sidla inhlanzi eziphuma elwandle, luyasixhumanisa, lusinika ukudla, lulawula ezomkhathi, njalo luqakathekile kumihlobo yabantu ehlukeneyo emazweni amaningi wona athembe ulwandle. Akusohaba ukuthi lamuhla ulwandle lubhekane lengozi yokungcoliswa, ukugola inhlanzi kokwedlulisa amalawulo, lokubhidlizwa kwendawo zezinanakazana ezihlala kulo. Ukuze kulondolozwe njalo kuvikelwe ulwandle, ilizwe leMelika ngomnyaka odluleyo lwethule isivumelwano se-Ocean Conservation Pledge, sona esilula kutsho isiphathamandla sikahulumende weMelika, uMnumzana Joseph Fernandez. Sivumelana ukuthi silondoloze ulwandle oluyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% olungaphansi kweMelika, njalo sikhangelele ukufeza linjongo ngomnyaka ka-2030 ngesikubiza ngokuthi i-30 by 30 pledge. Sisebenza lamanye amazwe lenhlanganiso ukuvikela ulwandle namacebo agoqela ukwehlisa ukugola inhlanzi ngaphandle kwemvumo, kutsho uMnumzana Fernandez. Ilanga lokunanza ulwandle emhlabeni lithuba lokuthi abantu behlangane bedinge usekelo lokulondoloza ulwandle, njalo balugcine ngendlela efaneleyo, bedinge indlela yokumisa ukungcoliswa kwalo. Sesichiwa isikhathi ukuthi sigezise ulwandle. Silenkinga ngolwandle, njalo silomsebenzi omkhulu osilindeleyo. EleMelika lizimisele ukuvikela ulwandle lokudingela umhlaba indawo engcono.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kolunye njalo udaba oluphathelane leMelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump, wazise ukuthi abatshutshisi sebemvulele amacala okuphatha buchapha amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni eze enqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump uthi uzamiswa emthethwandaba weMiami eFlorida ngolwesibili. Kumbiko wethu le nkundleni yakhe yokuxhumana eTruth Social, uTrump uthe umsulwa. Uthe uyahlukunyezwa njengohulumende kamongameli Biden. Kusenjalo intuthu embese umkhathi endaweni esifana leWashington kanye leNew York ilokhe ibambile. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini lokugqoka amamaski ukuze bengaphefumuli umoya ongcolileyo. Intuthu le ivela kwele Canada lapho okutsha khona amagusu. Sixoxe lo mongi osebenza eMelika, uMnumzana Ngelethu Mangendebele, yena othi kule ngozi enkulu ebantwini.
Ukutsha lokhu akusoze kuphela kukhathaza abantu abele asima kuphela, kumbe engathi mina abantu abanama-respiratory condition kuphela, even bonke abaphilileyo mina lawe esingakabi lakho khonokho sisengozini enyamangalisayo. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngento ethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone yinto engathi mina ebakhona emkhathini nxa kuyikuthi ukutsha lokhu phakathi kwakhona kulama-chemicals amanye angalunganga, izingozi kakhulu. Ama-chemicals la nxa engena esiyemoyeni njengakhona lokhu asefika esefoma into lethiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone ifomeka phakathi kwama-toxins la lama-chemicals lawa in the presence of sunshine. So nxa ilanga lisiba khona khona phana lama toxins lana sekuhlangana sekufoma into yona le engikhuluma ngayo ithiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone le ngizwa ngikhuluma ngayo ngiyigcizelela kangaka Nkomo yikuthi yiyo ethi nxa singayihotsha-ke thina. Anti sifomi emkhathini laphana sesisingayihotsha-ke thina lapha izihamba ngomkhandli lo ongena umoya emaphatshini. Umkhandli lo uyancipha ngenxa ye-ground level ozone le iyenza lokho kuthiwa yi-inflammation. I-inflammation kutho ukuvuvuka. Sekuvuvuka lapha, nxa kuvuvuka sekunciphisa umkhandlu womoya. Yiko ke lapho esithwala khona nzima ukuphefumula khona apho. Yiko ke lapho abantu abale asima khona sebethwala nzima ke kakhulu khona apho ngenxa yokuthi ama grounds level ozone le ingaba high le kakhulu. Sekusekubangela ukuthi umkhandlo wanonciphe bona bevelebele asima already sekusiba vele sekusiba ngenyi ingozi enyamangalisayo kakhulu. Then sekusiba ke labanye abantu futhi abavela abalomkhuhlane lowo esibiza sithi thina yiCOPD. iCOPD isithi ukuthi ukuncipha kwendlela leyo eyomoya osokuyinto yabo asebephila ngayo akuseyinto leyo ukuthi iqalise kathe sikumbeni into enje hayi into asevele sebephila ngayo sebephila bele oxygen nje ukuthi umkhandlo waso uvele wancipha kudala sebuya sebehotsha ke nalingozi engikhuluma ngayo sekusiba wesi ke umonakalo wakho labantu sibengedlula kulomhlaba nkomo.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini nxa kungela sidingo sokuthi baphume njalo bagqoke ama mask nxa bephuma phandle. Ungathi kuqhakatheke kanganani lokho?
Inkuthazo le inkomo kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bayilandele njengoba sesivele satsho ngaphambili inkomo ukuthi iground level ozone lay yiyo eyingozi kakhulu ngakho nxa ungafaka imaski awuyihotshi awuyihotshi ke ngathi kumbe ngathi mina ama-chances okuthi ihotshe malutshwane kakhulu ma ufaka imaski lanxa uhlala endlini khona ke nkomo ngibuye njalo ngikhulume ngeground level leyi iground level kwesinye isikhathi ingayekela ukungabi ingayekela ukufomeka emoyeni lapha wona ama-toxins wona ngokwawo la abakhona ngenxa yokuqubuka khonoko okomoya lo ongalunganga lo yabo usuvala indawo zonke njengoba uthile ukuthi usuvala kubo New York wavala kungekela kubo DC khona ngale ukuvala khona khona umoya wona lona ama-chemicals azingozi kakhulu even iground level ozona ingakazibe khona khona ongama-toxins ngona kusaphaphe moyeni kona banxazi kuhotsha kuyingozi kakhulu kakhulu emaphathini yethu njengoba ngithilo kodwa kube ingozi futhi lasemehlweni ngoba amehlo ngenye engathi mina into esemzimbeni wethu very sensitive kakhulu ephatheka kakhulu nzima ngawo la ama-chemicals nxa sekufika khophana emehlweni ke kungabangela sibili ingozi enyamangalisayo kakhulu so singathi thina i-mask kuphela yona yodwa ayengeke sivikele endaweni eziningi kakhulu so ukuhlala endlini njengoba uthilo nkomo ukuthi ukuhlala endlini kwesinye kathi nxa umuntu engafoswanga ukuthi aphume phandle ukuhlala nje endlini kuyamsiza kakhulu ngenxa yokuthi la mehlo wakhe akazukuba exposed kakhulu entweni lezi. So into eqakathekileyo nkomo lapha yi-inflammation ukuvuvuka kwendlela leyi eyomoya eyabathi bena yilanga i-inflammation kuyabangela ukuthi umuntu abe lodenda futhi olumangalisayo njalo ahlale ngokhwehlelayo kakhulu so kuyingozi sibili kakhulu khona lokho nkomo.
Umnumzana ngelethu Mangendebele ngomongi ovela eZimbabwe osebenza khonapha eMelika. Singene kukhasi lethu leFacebook sikhangele udaba oluhamba phambili kanye lempiko elisithumele yona. Kulo daba lwama-permits abeZimbabwe abaseSouth Africa egade esephelelwa isikhathi asephiwe esinye isikhathi njalo asezaphela ngompalakazi ama-permits la ebemele phele ekupheleni kwalinyanga. Ngakho bayakhuluma abantu lapha bajabulile abanengi. Sibone kulo Busani Pepe uthi yena siyabonga mzansi omuhle. Kuzoba lo noma langa moyo Martha uthi yena iZimbabwe ilizwe shiwa phakathi kwamazwe lawa aphethwe iSouth Africa kuphuma yona kube kuhle iZimbabwe. Then kuzoba lobani laphana kulo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena siyabonga South Africa sesizolungisa kahle amaphepha ethu. Yeah, kube njalo Ncube. Kuzoba lo Sipho Maphisa Fiana uthi yena at least sizohamba January sekulama khomane ekhaya. Angazi uFiana lapha obezwileni ukuthi asephela ngompalakazi lawo maphepha yena okhuluma ngoJanuary. Ye, siyabonga ke isihlobo esithandekayo. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Ukuwa komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni kodwa yona izano isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha zayo ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na eyami impela sonto isiqalisile olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.